Umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lwezokulima esigabeni seMathebeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, uthi iziqinti zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ulenhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyo chinda ababhadali lutho abalimi. Kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le tractor ezabalimela i-1 hectare labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sokusithi laba abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isake elilodwa lika compound, isake elilodwa ele ammonium nitrate fertilizer ukuzalisa. Sikhuluma nje ama GMP depo onke eMathebeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni. Sikuthi ngama small grains, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lonyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane, ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngehlandla lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari February March. Kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbitho nxa kuthiwa liyaba lilutshwana, kwesinye isikhathi kithi kutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba, kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spells, lapho esiba mhlawumbe lamaviki amabili, amathathu, amane izulu lingani, okuyakwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazibili inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njengoba lunyaka singazange silime. Asazi phela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka. Konke labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbe lizana, ngoba ifertilizer masingayiphiwa ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu. Alathi singafisa ukuthi kumbe uhulumende angenela isibe lamadona esinike inhlanyelo kumbe silungiselele kwenzele ezilimigodi ukuze sithole amanzi, ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo ohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka, kanye lentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende, njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.